So we see card descend about VOA in the belly.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngovulo mhla ka 28 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
yeyobulawa kwelunga lesisi kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo.
Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF izolo.
Kuyisimanga esikhulu babuNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika laphana ku-120.
Uzulu ukhuza umhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission ethi kulabantu abalitshumi lanye abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abagcina imbali yezehlakalo ezingavamanga emhlabeni jikelele abeGuinness of records bathi akula muntu ophilayo oleminyaka efika kuleyo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokheli weleRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 phezu kodlakela oluqhamuke emhlanganweni we-Citizens Coalition for Change oyenzelwe eGwegwe ngomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa izolo, lapho elithi kufe khona ilunga lalo ngemva kokugwazwa ngomkhonto ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile ukuthi ngempela ukhona obhubhileyo. Ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lodlakela sikhathi sonke, njalo uthe amapolisa asevule uphenyo. Ibandla le-CCC lithi abeZANU-PF laba balihlasele ngezikhali ezigoqela imikhonto, amatshe kanye lamabhemba, balimaza amalunga alo alitshumi lasikhombisa 17 wona ahanjiswe ezibhedlela. Lethule imifanekiso eveza abasekeli balo belimele kakubi besopha igazi. Udlame lolu luza ngemva kokuba umkhokheli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga etshele abasekeli beZANU-PF ngomgqibelo ukuthi ibandla likaJamisa bazalichola njengentwala. Ngokubika kwephephandaba le-The Standard, uJamisa ulusolile kakhulu lolu hlakela. Nansi isikhulumeli sebandla lakhe wobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Yeyobulawa kwelunga lesisi kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo, akusoke kube lokukhankasa okukhululekileyo, njalo yonke into eyenziwa amabandla aphikisayo kayisoke ibe yinto esegcekeni ekhululekileyo.
Lithi lina udlakela lolu ludalwe ngabasekeli beZANU-PF, kodwa leli bandla liyakulandula lithi lona lilibandla lokuthula.
Ye kanti bangathini abantu bezano bevele bayalandula bavele banjalo umgabe wafa elokhe landula indaba yeground la yumnangakwa owayesithi abantu besindebeleni ngamawu la uyayilandula indaba yeground othi izindaba esegcekeni ungananzelela akuqali namhla ukuthi abantu behlaselwe bephakathi kwestadium sike sathi ngo 2002 kobulawayo kwafa abafana ababili ababekhokhelwa umthokozisi Ncube lokhu siyazi mhlophe abathe bephakathi kweWhite City begcine istadium kuyabuya ubabutswangirayi bahlaselwa amalunga eZanu PF kwafa amalunga eMDC ngingathi ukuthi amalanga adlulileyo eHighfields lezinye indawo eHarare abantu bahlaselwe imhlangano yabo ingakaqalisi abantu bahlaselwa la ngale egogo abantu bahlaselwa okwanamhlanje akusimangalisi ngoba vele ngumkhuba weZanu
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi kugcine sekulahleka imphefumulo ngendaba zokudonselana ezombangazwe. Kuyadanisa kakhulu khonoko. Kodwa ke okuqakathekileyo nkomo ukuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Udlame kalufunakali kudingakala kube lokuthula azonke izikhathi. Ikakhulu futhi njalo kade sikhuluma nje sinje. Kulungiselelwana lama by-elections akhona kumele kube lokuthula zonke izikhathi kube sokusafika ukhetho kulokuthula kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kule zinto ezinjengaze nezenzakalayo kodwa ke osokukhona sokuyimvamo lapha eZimbabwe indaba lezimele sinike amapolice isikhathi bacubungule baphumela kuyikho kwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo kungacatshangelwa andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani asike sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani
Uchiwenga baba Gawule wetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokutshela abasekeli bezanu PF ukuthi ibandla likaChamisa lintwala ezacholwa libandla lenu uthini ngalokho
Yeah, anti uChiwenga layo yabe ekhuluma laye njengomuntu layo lelungile lokuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzane la eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni lilibandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi intwala kusathe kweyisa konke lokhwana bayabe kwenza la endlela yokukhulisa omunye lomunye udonsela ingubo kwelakhe icele. Kodwa ke ukukhona ukuthi kanti Nkomo kuya kube njani kanti ngano iChamisa layo bekhuluma esithi yena nxa ukhetho lolu lungahamba engaphumelelanga bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into ayisikhathi khona asikukhuluma nje lakho okufananayo lakhona okwabo iChamisa okukhulunywe nguChiwenga amboni ukuthi kuyikugukuzela udlame lokhu.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Umeli womanyano wamazwe aseEurope oweEuropean Union eZimbabwe umnumzana Tim O'Connor ulusolile laye loludlakela esithi kumele amapolisa abophe labo abaludalileyo. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ya into edanisayo kakhulu uthi ungaze kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe kuyadingakala sidile ukuthi ube le-investigation izekhi kumele idingisise ukubana yiphi i-political party eyenze ukuganga khona lokho behle banokuma-by-elections so izekhi lomlando khonapho leZimbabwe Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani xa kusehlula locally kungenele sibili ama-international institutions ukudadingisise ukubana kuze kufe umuntu kuhambe njani.
Abebandla likaChamisa bathi ngabasekeli bezanu PF abenze lolu dlakela kanti abezanu PF bayakulandula lokhu kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo zanu PF.
Yikho sithi kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu. Kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo nxa kunganakho kube le mpumelo ekhanyayo kudingisise sibili even at SADC level or AU level ukubana uhambe njani.
Iphephandaba le The Standard inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu PF uBaba Chiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempela sonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo ayisiko kutshotshozela udlakela yini sesilubona lolu lokho.
Ya, hayi amasanjalo sibila jojozela udlakela. Xa sikhangela lesisekelo sombuso, constitution, asivumeli khona lokho uba nabantu bejojozele udlakela. So yinto sibili ecamula isisekelo sombuso selizwe, yinto engavunyelwa umthetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo, yingcwethi kwezombusaswe. UZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,253 abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu lanye 101 years kusiya kwedlula ikhulu elilamachumi amabili 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho luka 2023. Iloba enkundleni yeTwitter likhomishini ithe bedlula inkulungwane ezintathu 3,112 abantu abaleminyaka esuka kwengu-101 kusiya kwengu-110 abakuluhlu lwe-voters roll kuthi abaleminyaka esuka ku-111 kusiya kwengu-120 years bangu-130. Yengeze yathi abaleminyaka ephezulu kwelikhulu lamachumi amabili 120 years balichumi lanye 11. Le ibe impetumehlwana enkulu kuZulu ngoba abalandela izehlakalo ezingavamanga emhlabeni abe Guinness Book of Records besithi umuntu omdala ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele okwamanje yisizalwane sakwele Japan sona esileminyaka engu-118. Abanengi abalobe kuTwitter bependula umbiko wezeki bathe likhomishini kumele iveze ubufakazi obugcweleyo bokuthi ngempela abantu laba bayaphila. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kuyisimanga esikhulu baba unkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika laphana kubo 120. Considering xa sithatha umzekeliso ofana nomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku-100 years kodwa ke indlela ayesehlulukelwe ngayo indlela ayesephele ngayo engasela mandla ngayo kodwa ke engumongameli njalo ele access to yonke medical solution ayeyingamsiza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe kodwa ke kwakujengisela sobala ukuthi nxa useye wafika eminyakeni yabo 100 kuyakusuyisima kanjani. Ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu eZimbabwe abale minyaka edlula 120 kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okushuthi singakubeka sithi ilizwe leZimbabwe ilizwe libusiseke kakhulu ukuthi lilabantu abadala kangaka ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe uyake yahlangene labo akabuzisise la ngokuthi idiet yabo bavele bona baphila njalo ukuze bayifikise iminyaka engako ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangabezana lemikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwelapha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu.
Njengoba abanengi bengayikholwa limbi kodube kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso.
Ungachaya iqiniso sobala nxa sikhangela udaba lufana nalolu. Into yokuqala esingayithi sibeke mgceke ngiyokuthi kulezinto ezifana nabo mabona kude engikholela ukuthi iTV abasebenza kweze TV bengayenelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo kube nezitshengiselo noma baze batshengise lezithupha zabo ukuthi nampa bayaphila, batshengise lendlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila. Njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama TV kuphela. Ngithemba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama journalists avela kwamanye ama inkampani ezihlukeneyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakatshela baye babona ukwenzela ukuthi basakaze into abangayitsho bayikhuluma ukuthi endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imniningwane ngohulumende ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayenelisa ukuthi bahambe babayethekelele baye babona mhlambe sebengaze bephinde futhi labantu bezimbabwe babanike izipho ngoba la abantu badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lo mthunzi omuhle elizweni lakithi laseZimbabwe. Kodwa ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyedolakala ukuthi ngijolo yedwa akatholakali. Ingakho ingowami umbono ngathi ohulumende noma abogadalo ezek abayenze into eqondileyo abakhiphe imniningwane yokuthi bangapi kuliphi idolobha noma bahlala kuma care home noma bahlala ema reserve kusiphi isigaba.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chikumba. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi amapolisa wobulawayo achithe iconcert yabahlabeleli bakwele South Africa abagoqela uCasper Nyovest loNak Music izolo. iNews Day ithi abasekeli bezanu PF abanengi abaye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa eGwekwe ngomgqibelo bebelethwe ngamabhasi bevela kwezinye isigaba ze Midlands. Okuyinto kanye eyaliswa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa. I-Chronicle ibika ukuba abezempilakahle kobulawayo bathi abazali kumele bakhuthaze abantwababo abaleminyaka elithumi lambili 12 kusiya kwelithumi lanhlanu 15 ukuthi bayehlatshwa ijekiseni seni ye COVID-19. Okuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi bakithi okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sase-Plumtree kusuwowo. Kodwa ngikhuluma ngilapha kwelaseMzansi eJohannesburg emzini wase-Diepsloot. Ukanya ncube bakithi yazi kwesinye isikhathi ngiyangilalele emsakazweni wethu nalo iStudio 7 kakhulu isikhulumeni zebandla elibusayo izano PF kunzima yazi endala ukuthi behlale odabeni lolo lilolu kukhulunywa ngalo uzothola sebefanisela ukuthi hey uyakhumbula laphana kobani bani kulelani ilizwe kunje kwathi endala ukuthi umuntu ahlale entweni aphendule lento ayibuziwe ukuthi khona yendoda kanti lapha kunje 1 2 3 wena uthini ngakho lokho nje kube clear nje kube into ezwakalayo uyasha indiya ayivikele into ayivikelayo soke kodwa ke ayi akumangazi bantu benkosi ngoba umuntu lo usuke esemsebenzini especially ke lamadoda athi wona kumba joina kumba phenduka kwizanu PF noma singabiza sithini othuma nabogawule and so forth.
salibonani salibonani muli eZimbabwe linjani ngezindawo ngezindawo lapho engabe likhona hayi lapha esilobela sibona ilanga kuphela ilanga ilanga selishisile uNovember wonke langa lithonte izulu izilimo kwakusamanga kuhle emasimini ha lapha esilobela sokunzima kakhulu mina ngingumpofu thanda kulibingelela lonke mayelobona ngisithi phambili phambili ngojaha 2023 ujaha kangene nyabonga
Salubonani salubonani maZimbabwe amahle injani lonke siyabonga kubani inkosi sigcinile kwaze kwafika lesisikhathi sithi ngabe siya register sonke abantu beZimbabwe abasemazweni si register sivote nini ngoba hey sikhathele izihlobo ezinhle sikhathele ende sikhathele sithi halala halala umhloko amqabuko halala sifanilizwe libambe kanjalo siza kuvotela kuphela ngoba siyakwazi kubani ungasilungisela ilizwe leli ungasifakela imali ephilayo ufake ikhanda likababa wakho bathi ungakulinika omunye umuntu ilizwe leZimbabwe zihlobo zethu yebo singakhaleli ukuthi sisebenzise iyusa sisebenzise irandi asidingeni ukuthi silungisise ilizwe lethu sisebenzise imali yethu yaleleli lizwe kathi sizaze siyisebenzise nini kudala siyibona nansi ifakwa omvundla kathi sinansi iyafakwa ombuya nehanda kodwa kulalutho vele engaba lesisinde ngapha manje sokubana yokubana sifaka uFather Zimbabwe emalini usitshengisile umntakankomo wathi ngizali vusile izwe leli ngifakela uyihlo uFather Zimbabwe liphile labantwabenu ngithi halala mntakamqabuko halala ngawe halala sibanilizwe siyakuvotela kuphela
Salubonani salubonani basakazi bestudio 7 ngizama ukuqondisa lothu umsango lo ezano lo ukuthi nxa isithi yena bathethe inyathelo ngoesidakamizwa zabantwana ngokubapha ukuthi bayegebhe emgodini ngicabanga ukuthi mina ube lephutha emlonyeni ngoba abantwana nxa besiyadinga ezenjiwayo le yikho abathola khona ukuzimadlana kokuyadinga izidakamizwa zokuthi benze ukuganga lokungezwa so ngenye indlela uyavuma ukuthi yibo abakhuthaza abantwana ukuthi bengabi lobuntu badakwe nje ngoba ekwenziwa khona ngale akula size akula ukuthi kubunganani kubonjani akula control kuphoka ugejwa nje all over avela kokhanya ukuthi kwenzakala nabantwana balimazana ebusuku lemini khona ngale emgodini ngicabanga ukuthi mina indlela akhuluma ngayo khuluma ngento angayaziyo lo baba lo nyabonga basakaza bahle mina ngumoyo senowagwele
ninjani 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 wasasazi bonke mina igama lami ngu-Edson ngidliwayo ngokhuluma ngisegoli ngithi nami ngithanda ukuthi phose lami igama bangilandela i-history singasolu uChamisa umsolo kodwa izenzo zikaChamisa sikazibone kangakho umuntu uma ethunyelwe ebantwini banesimbekeni asike silandele nini i-background yalowo muntu sibone ukuthi kambe ufuna imali noma ufuna kukhulula abantwana baseZimbabwe ngokubona kwami mina ngedwa nje unxusa umoya wokuthula ebantwini nomoya wokubambana ngithi ubantu baseZimbabwe asibambane into esiyidingayo siyibone umanangane ngoye uChamisa abantu bakithi yasimlandeleni uChamisa ngokuthula langehlonipho langokubambana
Linjani, linjani, ku Studio 7. Ngiwuthembi, ngikhuluma ngiwo Bulawa. Umbuso wekhaya eZimbabwe usehlulekile, usehlulekile kakhulu. Yiwo wenza kuze kube ngani kule division ukuthi iNdebele eshone. Ngoba abasithungamelayo beyibo laba besishone. Shua. udube esiphakathi kwalo lathi siyehluleka usungasakwazi ukuthi ngabe nje abantwana beZimbabwe sonke siyama sizame ukutshintsha akunani ukuthi sifake bani kodwa kuqakathekileyo ukuthi sintshintshe sibone ukuthi kuzahamba njani hhayi ngoba shuwa sithwele nzima siyakhala shuwa ngiyabonga
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eMalawi lamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 izolo avele kuhlelo lwe-COVAX. I-AFP ithi inkulumo phakathi kukahulumende webutho kwelechadi labahlamuki ebezimele zisungulwe ekhatha izolo sezidluliselwe phambili. Singene kudaba lweMelika. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uza kuba lomhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Lomhlangano uza ngemva kokuba umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele amabutho akhe abona ngezikhali zempupiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Le into esolwe kakhulu ngabanengi abamazwe asentshonalanga abagoqela umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Yena othe uPutin kumele achiyane lokukhuluma ngezikhali zempubhiso. EleMelika labangane balo baya phambili ngokwengeza izijeziso abazethese eleRussia phezu kokuqala impi leUkraine. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Impi ephakathi kweRussia leUkraine Nkomo yimpi edabukisayo okwamagama edumazayo. Okudumaza kakhulu yikuthi iRussia akusilo lunga leUnited Nations kuphelele lapho. Akusilo lunga leUnited Nations Security Council kuphelele lapho. Kodwa ililunga leUnited Nations Security Council with veto powers. Ngamanye amazwi, it's a permanent member of the Security Council in Russia. Yona le United States of America, le United Kingdom, le China, kanye ne France. Ngamazwe abhekelwe ukuthi abe yimizekelo umhlaba wonke jikelele ekugcineni ukuthula. Kodwa ke nxa sokuzabonakala amazwe afana le Russia esetholakala esezezimpini efana lawonale esiyibona phakathi kwayo le Ukraine ngaphandle kokugunyazwa yiUnited Nations kuyethusa kuyadabukisa kakhulukazi khona lokho.
UPutin usekhuluma ngezikhali zempubhiso uthi ibutho lakhe kumele lihlale lilungiselele. Ungathini ngalokho?
Okudingakalayo lapha yikuthi kube lokuzehlisa okukhulukazi ngoba izikhali lezi esokukhulunywa ngazo lapha ezembubhiso ama-nuclear weapons siyakwazi ukuthi akusizo zikhali zokudlala. Sakubona kusenzakala ekupheleni kwempi yomhlaba wonke jikelele i-Second World War ngo-1945 ekupheleni kwawo izikhali zona leziyani zasetshenziswa eJapan okwafa abantu obuthaphuthaphu okwempukane kwazalwa abantu abagodikileyo kuzokuzofika kuyonale iminyaka esiloku esiphila kuyo oloko kuzalwa abantwana abagogekileyo kuyona lana indawo. Izikhali lezana izikhali ezisabisayo kakhulu okungafanelanga ukuthi sidlalele duze kwaso.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abalithumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi ze-ZANU-PF emhlanganweni oqhutshwe ngumnumzana Nelson Chamisa eKwekwe izolo. Umufi ubikwa ekwazwe ngomkhonto. Uzulu ukuza umhlola ngempetu mehlwana ye Zimbabwe Electoral Commission yona ethi kulabantu abalichumi lanye 11 abaleminyaka yokuzalwa ephezulu kwe 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.